Bethatha machansi bona laba bafata makansi dala ngizula ngibanda ngizamu behlala bengathela phansi njoba bethatha machansi bona laba bafata makansi dala ngizula ngibanda ngizamu behlala bengathela phansi.